So we see card to send up a VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-23 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukucitha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemasingo ngomgqibelo.
Yabhuza ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngababezihlobene laye, abanye ngababezalwa lapho la azalwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoyi ochathamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila ne-opportunistic privileges.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasbanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hhayi umuntu omdala kuthi uthi laye uzoba la mahloni abone ukuthi angim-athaki yena naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athaki sakhona lokhu ekhulu esiyaphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni wemaswingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla lezanu PF bese Good West uyaphawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratsa ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela lesi sigaba edalele lephalamende. Lesi sigaba sizakwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rhodes wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Tendai Chirawu ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli zindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kodwa iphephandaba lobulembu eleZim Live lithi uMohadi olomkhuhlane wechukela uthalele engendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ukuya kwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto ethusayo. Ngakho ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ule cancer kumbe ule shukela. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu, labo kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu osesihlalweni kakumangalisi, ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo ukuthiwa khona intatheli zindaba zicithiswe amapikitsha imfanekiso lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
Ilungelo lentatheli zindaba lelungelo labantu nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba, bathaphe lezo zindaba. bazise bantwini kusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information, zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini, ikakhulu okubathinta njengalokhu phela. Nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi, nxa engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe, kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba. Kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso, ephula umthetho, ephula amalungelo abantu. Ukuvinjelwa kwabantathela izindaba kuvinjelwa kwabantu bezimbabwe ukuthi bazi.
Loke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khalipani Phugeni icala lokuba nguthathawese. UMafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguMafa.
Abadala balezivaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa abaphambili, baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izinaga lezi ngiziqondanisa lobaba umfowethu Khalipani Phugeni, ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqetshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocathamele ukuthi ebambe ijuba, esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa, yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwafika kuCongress ama MDC amabili, enye iMDCT enye iMDC Alliance. Wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli weMDCT esithi spokesperson seMDC kwaze kwafika isikhathi lapho uMangoyi lokithi ababindana khona uKhuphe loMonzora. UKhuphe bamxotsha loMamguni, wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumila, kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023, ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansela noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okunqaka abantu kathesi ukuthi sengu-spokesperson kaSengezo Sengezo Chabangu. Badobheni nini? Sethile yini ubaba uPhugeni uMonzora, njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty, yena uzowa-dissolve i-parliament member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulo umuntu ozenza u-secretary general we-CCC, sejoyine nini ukuba yimember ye-CCC? Yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science kuthiwa kulama-puppets, kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitha i-penalty engamuthi i-strategic opportunist. Kathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo, ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili, ubaba uMagalela lobaba uShuko. So semelele isikhathi uma sokuthiwa uChabangu ka-appointe yena seseduze, sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe esinye sezihlalo zikasenator. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba umuntu ozabe sesiba isikhothamathe senyindoda yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma ngabe yini uphugeni lolwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abana abafana na mahlabe zulu ungaba ungavuni lapho ongahlanyelanga khona khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry Magalela edwe ngingazi ikholi yakho hayi ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi nguye owazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident hayi kuyasidida mahlabe zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathele umlaza bathele isawudu bathele idelele kambe sizakhala ngobani
lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesisisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngike ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlala ibhola. Stop playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kusho ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bayangizonda kula muntu eZimbabwe ongizondayo laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo kuba yisikhulumeli yikho khonokho kuba yisikhulumeli ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawa acabanga ukuthi ngilawo mina angilawo lawo mandla mina lento engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang ngazo zonke isikhathi lingangibuza umbuzo ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuye ubaba uThabang nangu lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu and then bese ngibuya back kini okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitute athina kuyayangisa lokhu akakwazi nje ukupronounce igama lami ngoba uyibeneficiary yalokhu baba uThabang akulungisayo ngabe uqala aye enduneni zakithi la emadebheleleni komthwakazi afika akhulume konke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu uKhaliphani kwathini kwathini abuze nje abone ukuthi khonokho okulungiswayo ngubaba uThabang njengoba ngimkhulumela ubaba uThabang ngithi sebemthreatened bazombulala ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana la akazi ukuthi yethi yena mina ngizohambisa amapolisa kuba uThabang ngizohambisa amapolisa kuba uThabang ngoba amapolisa angamazi ubaba uThabang lapha khona kanti angithi ubaba uThabang ubese amapoliseni esiyavula yona i-case ye-intimidation the threat to violence the threat yokumbulala amapolisa angamazi ubaba uThabang kule police case evuliweyo ngiyabe ngiwahambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni angabarobha laba afuna ukubarobha batshela amanga baphakamisa amaphapho athinathini akuzukusiza muntu akhulume into eziningi ezingahlangananga ngizidingela imali kwathini mina iZimbabwe yonke iyakwazi ngikhuluma emini la ngalibalele ngikhuluma noma ngiseparliament ngikhuluma noma ngikuphi angikaze ngaba izwani la ngeliyi-1 ngangile plaza mina engangile apply liplot imfeti engangile apply lenyathi ngesikhathi samgabe ngalithola ithe ingena le government yangithathela lelo plot angila plot into engilayo mina empilweni yami yindlu engayithenga ngemali yami engabuya layo ngisebenze egoli. Iyo yodwa into engilayo mina. Mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezano yena ule plus. Balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngithe babutsha bangu ngivumelana nawe ukuthi abantu okumele bangene bameli mathepeleland eParliament ngabantu abasuka emabazalwa emathepeleland inzalo yeparthepeleland. Nanti icala la. Manje abantu ngizobamela ngithini mangabe ngiyave ngisaba ukumela into esegcekeni kangaka. Into esegcekeni. Abantu bemaswingo bamelwa ngabantu bemaswingo. Abantu beChinoyi bamelwa ngabantu beChinoyi. Abantu bemanikaland bamela ngabantu bemanikaland. Kanti manje icala lingaphi mangithi babutshaba ngivumelana lawe ukuthi abantu bemathepeleland abamelwa ngabantu bemathepeleland. So uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ukuthi babuthabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele yenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hayi fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngitshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho kana akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Khaliphani Phugeni asithumele wona ngocingo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika komgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emotshali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU-PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele leli bandla ngoba kwakathesi limadasadasa. Okumanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise yini lonke basakazi labalaleli obingelela ngcube ngoba dabukela uphala sigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kuleli hlelo ngelawo nje amaningi ngiyabonga
ngibingelele enkundleni ngithi ngitshona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli we-CCC kodwa njalo ufuna ukuba sela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i 230 majority kuyadinga uswele ukuthi kathi usengeze uchabangu ungumlandeli we CCC onjani ophikisana lento yonke ezwa liqembu odelela abakhokheli benhlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bephathi yabadelela yabayeyisa manje ngaleyo ndlela uma ekhwechisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano nokuba yiyo ebusayo kuthi utusengezo chabangu la ephela uyi opposition ye CCC manje ungathi iqembu ulilandela kuyo i opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani kube sokusiba labantu nje abafana labo Khaliphani Phugeni lapho okhaliphani phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama opposition party kodwa bahamba bediliza lawo ma opposition party kunini behamba bedilize opposition party kunini badilize isi bayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iCCC beyiqeda du ethunywa izivano besebenza nefana angiboni ukuthi umuntu olengqondo mpelo pheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho kwenziwe ngusengezo Chabangu hayi angiboni shembu
abantu beMRP bayangisa selimi ngemva kwezana nomna ngagwali ngisupporta udoti lo abawenza ngerecall ama MP inxa yokuba desperate ukuthi basafu basavotela ngobulawayo Kandi pizimaje dia supporter. Supporter manyala lawa. Aizwa izahano. Yeru chava. Seriko shukuti MRP la ifitili gili. Tinizwa izahano food. Nguti manje. Basule gili utola mchivu ni MPA yotwa. Numa ikansela. Nga uti zahani bagi mwendezele. Vesule ukangasa. Vesule ufara mchivu nama MP. Izahani ya mwendezele. Manja ama amalunga MRP. Apa zete. 3 years. Vepika venga unanga. Vengi la kala. Una izahani wabopile. Manje na li ngangazumbe ya kabanga ya supporta manje kosi utu pizami lenzani kipisi manje ya supporta utotilo kituwa mtu bantube mbakobula wabona wa izima ina avanga hati venga votela la wabantu ayasebe kituwa mtu iza anu lo chabanga haba izima ina kutubona wabona kutuba rai ina ene sirikubona lo chabanga uleza anu kutuba rongo ago ya angisa lo kiri wenza lo aveli zinu kama kwa hapa matote ni kituwa neleza anu na wabona masenga ngulapo kubula wabona matote
Studio 7, Studio 7, Linja, Nevasaka, Zai, Sipilili. Yayi mina ngimchuma lapha eBotswana ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChavamo ukuthi uChavamo bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo lokukhipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe ephathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngezanu yena siyanika futhi izanu amanye amandla liyangaphi ilizwe lethu bantu siyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chavamo Chavamo shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu
Studio 7 Studio 7 ngitshona ngiqhona njani sase yatshona besicela ukuthi sitshele uChavamo ukuthi Chavamo cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo we are not yet indlela esiphila ngayo eZimbabwe futhi ngokudlala ukhuluma emajisi yonkolo lawa akhulumayo Chavamo ukucela kubamba amazwi akho ukuthi kabela sikuthi thula sikubhekile and yazi ngiyaspekthi ngakutshela njani sikubhekile ungacabanga ukuthi ngoba ukwaleka eZimbabwe ubheke ungabasezimbabwe kuphela noma ngaphi sikubhekile uzozisola ekuthengeni Chavamo siyakucela yekela into yakho yenza yekela into yakho yenza uChavamo yekela into yakho yenza uChavamo
vuka Mthokazi vuka thina siyakhala ngokuba sebuye wabuyela untaba kayikhonja ezweni njengoba enguntaba kayikhonja sazi ukuthi thina sesiyophephela ngaphandle na okhulumayo ngokuya
ninjani emsakazweni ninjani emsakazweni cha nami bengidlulisa esacela ukube ngilela mhlawumbe ekhaya ningidlulisele imyalezo ekhaya abantu be-Studio 7 emaphane ngibuye emaphane kwanda ewilong phansi kwendunga uMathemba
Studio 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi abantu beZimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze kuThokazi Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo ifana ncamashe le nto yenziwayo lawa bana laba osengezo Chavamo lalawo Khalipani PK bayinto eyi-1 ifazi engene ngale kwe-MRP yozama ukuyifaka lalapha ku-36 so i-36 kumele abantu bezane into kumele bebeyazi ukuthi i-36 asokachamisa asokabana iphathi yabantu asoabadizi endisayi sabachiya khonapho odaclas monzola labo witness duke acine bebuyela besiyakuzayo i-36 ayitsho lutho thinto esifuna ngumuntu okhulula amazimbabweni ematanini kasifathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani nibehlukumeza abantu bebulala abantu bengafusti nomnotho so uChamisa noma ngaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lutho amazimbabweni asekhathelisayo and azozikhulula noma kanjani ekugcineni akufani naloko abafuna ukukwenza lapha ku-MRP amazimbabweni alandela lapho okuneqiniso khona uChamisa maye ekuhlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabweni ekhulula amazimbabwe
Studio 7 Studio 7 Studio 7 Sanibonani zokindawo khonapha ekhaya nonke hayi bantu bakithi mayezofunda le message ifike endlebeni zabantu bonke niyabona nje ama-election azayo ngo-2027 bantu bakithi singayihluphini ngokuvota singayihluphini ngokuvota siyihlaleleni ngoba angeke usisize vele shithi ndikuyakhombisa ukuthi angeke siyikhiphe izana singavotini
bantu baseZimbabwe nonke kusale bona bevotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu bababo sema officeini labo bezano nezeki yabo neefas yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hayi besingavotini bantu bakithi ba ukhetho lethu alibonakali ukuvota kwethu ukukhala kwethu akubonakali ngoba end of the day ujike lo mdodo yobaba lo onenhliziyo embile kaSathane athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhohlele ngalokho into nje engidlulisayo kancane imessage ebantwini ukuthi mangabe yofundwa le message abantu bakithi bezwe zilukandaba mandebela manje asivoteleni nje iphathe yodwa makufika eminyakeni olandelayo sivotele iphathe yodwa nje yamandebela eyona mhlawumbe akwazi ukusiza kodwa-ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawina bawinile so kuyakusiza akusizi ma umuntu eyalela engafuni ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi kufanele ephume kuyo engayona eyakhe eseyenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni olandelayo abavote bebodwa nje kungathi ngabo kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kuma-election kuthiwa-ke campaign bengangena amavotini bephume nje kukho lokho bengavoti bezivotele bona bebodwa bephinde beziselekthe bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba atazakusiza lutho ukuvota kwethu phelela nje emoyeni kuba injongo yezimuka nomoya wangathi yithishe efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini nabona nje ukuthi ithishe uma uyifake emanzini ivele incibilike iphele so otherwise nathi kufana naloko singavotini bantu bakithi phumeni kuzame abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo-ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ele-Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kula mabutho akwele-Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwele-Palestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel sixoxe lo cubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukutshaywa Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngaphi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo lo wabesitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War, ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khonangale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikona bezangena ke bayiphakathi lapho kulabantu kazana khona njengoba ngicile ukuthi banenge abangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthini. Kanti ke njalo bona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshwa ukudla bancitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma, elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha. Manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba ihambe phambi, so asazi-ke khonapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Hello-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba yokuzikhokhela. Intatheli zindaba zibanjwa ngamandla ukuchitha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasvingo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.